siyabonga Chris Lomavela se le tshona njani mthwakazo muhle siyalambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 29 ngohlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
Beli zethu uncle tibele ngabe sangena kulesi stage ukuthi sele izinto kaphele zombe unkomo wayethiwe uNkulunkulu wayo ele blueprint ele design elivelele uyabona ukuthi ngoba kwesikhathi sempi wayelapho konke uhulumende wayekhona omelele ukungena amukele umbuso alungise ilizwe aqhubeke likhula lisuka liya phambili
Indodana kamoyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi ngabe uyise wabusa iZimbabwe ngabe lilizwe elinothileyo ukwedlula ele South Africa
abanye abangabafana abanye bagcina sebengamatsotsi abanye bagcina sebesemajele ngenxa yokuthi akulalo akulamsebenzi bagcina sebeqekeza ezindlini zabantu bejontsha besenza imisebenzi engalunganga
uhulumende sekhuthazwe ukuthi azinikele ekuqhubeni inhlelo eziqakathekisa impilo yabantwana kanye lamalungelo abo Kwezemidlalo silempumela yemidlalo yenguqu eKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje kanye le Division 1. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Indodana kamoyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi ngabe uyise wabusa ngabe leZimbabwe lilizwe elinothileyo kakhulu ukwedlula le South Africa Unkomo wethule amazwi la ilizwe likhangelelwe ukukhumbula umnumzana Joshua Nkomo ngolwesihlanu kuyona le iviki Kuviga unopumelelo moyo.
Indodana kaNkomo umnumzana Sibangilizwe Nkomo obona ngamalungiselelo omkhosi weJoshua Nkomo Liberators Day uthi umbuthano walonyaka uzaba mkhulu kodwa ngabe uyise wabusa iZimbabwe ngabe inothe okumangalisayo.
Leli lizwe dadewethu uncle tibele ngabe sangena kulesi stage sokuthi sele izinto kaphele zombe unkomo wayethunywe nguNkulunkulu wayo ele blueprint ele design yelizwe leli uyabona ukuthi ngoba kwesikhathi sempi wayelapho konke uhulumende wayekhona omelele ukungena amukele umbuso alungise ilizwe aqhubeke likhula lisuka liya phambili
unkomo ubike ukuba imali yelizwe yadlaliswa kubulawa abantu ngombhuqazo weGugurahundi kunye lezimpi zeMozambique leDRC lamanye amazwe ezazingenelwa iZimbabwe kulokwakha ilizwe.
Kwangena izimpi ezingasifanelanga uDRC kwangena eMozambique kwangena ngaphi ngaphi kwangena izimpi imali yonke lana yachithekayo eyenza ukuthi ilizwe liwise umnotho wayo. Kanti-ke ngithemba ngileshuwa ukuthi ngabe umdala wayenikwe lelo thuba ngendlela ayelayelwe ngayo ngendlela ayezizele ngayo ngabe sikhathana kakhulu.
Imbonyi kaZulu uDumisani Mhlanga yena uthi uyajabula ngamalungiselelo okukhumbula iqhawe ngoba iZimbabwe ilokuthula nguye njalo lababusayo babusa nje yimisebenzi kamuyi
amalungiselelo okuthakazelela ilanga likababonkomo aqakathekile kakhulu ngoba namhlanje kunje kuyiZimbabwe kungenxa kababa onkomo kukhona ukuthula Loba sihlupheka siswele izimali kuswelakala imisebenzi kodwa kulokuthula kungenxa kaNkomo ilizwe limile ngenxa kaNkomo labanye ababusayo babusa ngenxa kaNkomo
Osakhulayo uGodswill Jubane yena uthi uyamhlonipha kakhulu umuyi uFather Zimbabwe ngoba wazinikela impilo yakhe ukuba abatha njengaye babe lekusasa elihle
ngiyamhlonipha ubaba kaNkomo nesenzo sakhe esihle kangaka sokuzinikela ezinikeleni isizwe sakithi nathi thina abantu abamnyama. Ngakho-ke nathi njengabantu abatsha sinethemba lokuba sizayimlandela emanyathelweni akhe.
Owalwa impi ephansi kwezipra umnumzana John Nkala wevokola e-insiza uma ekhuluma ngomuyi unkomo uhlengezelisa inyembezi ethi ngeke wafa wamkhohlwa. Uyamkhohlwa mhlawumbe laye esefile inyama.
Ah, kuvele incanga ngamkhumbula ngiyangizwa ngani kuthiwa amphela lo moya ngoba sasalegameni kufanele kuthesalelokhu esegameni. Kutela ngase sibuya ngapha asafuka salahlela igama sathamba lephongo saphumisela duma ngafuka kubona mibhiya botwana agcina ngazi kulaba abaholayo mina sangiholi angayiholi imali yakho kodwa ngaveto kodwa imali yakhona yiphuma.
Umuyi unkomo wazalwa ngoNhlangula 17, 1918 esemukhwe wakhothama ngoNtulikazi 4, 1999. Udume ngokuba ngubaba welizwe, yikho abantu bebembiza Father Zimbabwe ngoba wayengakhethi mhlobo njalo wazinikela ngempela ukukhulula ilizwe noma nje umbuso okhona manje wawusumzingela emini lebusuku. Waze wacina ekhumisana lawo umlotha kulotshwa isivumelwano sokumanyana ese-Unity Accord ngomnyaka ka-1987 esebone uZulu weMandebeleni esethwele luklubhu. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Kunjalo nje ngelanga abeZimbabwe abayabe bekhumbula khona uFather Zimbabwe kwele Botswana bazabe bethakazelela ukuzalwa kukamnumzana Seretse Khama, yena owaba ngumongameli wele Botswana wakuqala. Kubika uMartin Gwenya.
Ele Zimbabwe lizabe linanza ukukhothama kwaye isaziwa ngokuba ngubaba welizwe bembiza ngufather Zimbabwe uDokotela Joshua Mqabuko Nkomo ohlonitshwa kakhulu ngokulwela izibuse kanye lokuletha ukuthula esizweni semaNdebeleni ngesikhathi engena uhulumende omanyano lomongameli Robert Mugabe ngo-1987. Lokhu kwalandela ukulwisana komdeni ngemva kokuthatha uzibuse ngo-1980. Unkomo watsho namhla ka-1 Ntulikazi 1999. Ngokunjalo iBotswana izabe ihlonipha umongameli wayo wakuqala, yena wazalwa mhla ka-1 Ntulikazi 1921 watshona ngomnyaka ka-1980. Ende weBotswana wabona kufanele ukuthi ahloniphe uKhama ngokubeka ilanga lika-1 Ntulikazi njengekhefu lapho ukukhunjulwa impilo yakhe khona. IZimbabwe ayikanikezwi okufanayo ngonkomo noma nje kusiba le micimbi enanza leli langa. KweZimbabwe umzana Adrian Sibanda uthi amazwe omabili alo budlelwane ngakho kuzabe kuyisikhathi esihle sokukhumbula laba bobabili, njalo ekakhulu ukuthi iBotswana yakagcina unkomo ngesikhathi ebaleka ukungahlaliseki kwabakhona esabeni semaNdebeleni kulandela uzibuse.
Ubaba unkomo lo mongameli wakuqala waseBotswana kube kungamadoda ehlonipheka ngomsebenzi abayenzile emazweni omabili. Ungakhangela njalo ubaba unkomo kwaba lesikhathi lapha akabalekela kweziBotswana ngesikhathi kulwiwa ezembangazwe. Lokhu kutshengisa njalo ukuthi nanxa iBotswana abanye bebengazi ukuthi yilo ilanga azalwa ngalo, kodwa amaZimbabwe nxa sekusiba iholiday kithi sithakazelela ilanga lokuzalwa komongameli wokuqala lapha, sibuyelathi siba khumbuze ngokuthi lathi ngelanga lelo yikho lapha esalahlekelwa khona ngofather Zimbabwe.
Umnumzana Ndumiso Mhlanga yena uthi iZimbabwe layo kayilandela umzekeliso weBotswana ifake ilanga likamhla ka-1 Ntulikazi njengekhefu ukuze kutshengise njalo uhlonitshwe imisebenzi yakhe unkomo.
Kuyinto ejabulisayo kakhulu ukuthi ilizwe leZimbabwe leBotswana sicelebrate ama-icons asilwelayo ukuthi sithole uzibuse, sikhangele umnumzana uSeretse Khama lo Joshua Mqabuko Nkomo, wonke sibacelebrate mhla ka-1 July lona lolu suku. Esikubona nje kuqakathekile ukuthi ilanga leZimbabwe leli mhla ka-1 lalo kube yiholiday njengalapha eBotswana ukuthi kuyiholiday bacelebrate uSeretse Khama.
Ngesikhathi abeZimbabwe leBotswana beyabe behlabe ikhefu ngolwesihlanu, abanye abenhlanganiso emaNdebeleni esibanye Cultural Society bazahlanela ukuzithokozisa eHavroni. Isikhulumisa lenhlanganiso uFortune Moyo uthi kababukone kuqakathekile uthatha isikhathi ngaleli khefu bahlangane njengabantu besintwini.
Sikhangelele ukuthi mhla ka-1 July sibe lo mcimbi ozabuyisa bonke abantu beZimbabwe abesintwini ukuthi bazohlangana babe lesikhathi nje esihle, isikhathi esizagoqela ukuxoxa ngamasiko, okuxoxa ngokuncedisana, kungaba ngezezimfundo, kungaba ngeze business. Lezi izinto abantu bakithi ofica ukuthi okwamanje ngilolo lokuzenzela kwakhe enguye yedwa ele.
Uthi kulabanye abaselwe isikhathi eside bafika eBotswana basendebeleni, ngakho uqathekile ukuthi bahlangane. Ilanga leli livulelwe wonke umuntu wesintwini esikolo seBoabap eHabron, njalo kukhangelelwe ukuthi iningi litholwe ngabanceda ikakhulukeza amabhizimusi kanye lokuqhelisa ubudlelwano phakathi kwabantu bemandebeleni eBotswana. Inhlanganiso yesibane ibunjwe lonyaka, njalo kukhangelelwe ukuthi kube lomcimbi omkhulu unyaka ungakapheli. Umoyo uthi inhlanganiso yabo ayihlangene lezombusazwe. Yimi uMartin Ngwenya, ngisumele Studio 7 eHabron kuleBotswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhulumende sekudazwe ukuthi aqhube inhlelo eziqhakathekisa impilo yabantwana kanye lamalungelo abo. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emkhosini wokunanza usuku oluqhakathekisa abantwana ezwekazi le-Africa, olwe the Day of the African Child, owenzelwe endaweni eyaziwa ngelokuthi Belaphansi ku-Ward 2 emzini we-Epworth oduzane leHarare, oqoqwe ngabe Justice for Children Trust JCT. Unkosikazi Michelle Kurawone yisakhamuzi se-Epworth obekhona emkhosini owenzelwe esikolo seThembwe Primary School. Yena ukhala ngokuthi bayaswela okokwenza abantwana, nanku besehluleka lokuya esikolo.
Abanye abangabafana, abanye bagcina sebengamatsotsi, abanye bacana sebesemajele ngenxa yokuthi akulalo akula msebenzi. Bacina sebeqekeza ezindlini zabantu, bejontsha besenza imisebenzi engalunganga.
Unkosikazi Nomalanga Ndlovu udabuka emaphisa ekhezi, walethwa ngumsebenzi eHarare ngesikhathi sesesipholiseni esehlala emzini we-Epworth. Unkosikazi Ndlovu uthi akayitholi imfundiso eyanelayo uzulu we-Epworth phezu kwengozi yokuya emacansini umuntu esesemncane, ikakhulu amantombazane asakhulayo.
Uthi noma bengase behambe emacansini labafana, kufanele ukuthi bathole ozohamba betshengisa befundisa abantwana. Uthi babekwazi ukuthi uhambe emacansini lokuzeni kuzakubangela umkhuhlane omkhulu.
Wengeza ethi kunje lubhahile udubo lokwendiswa kwabantwana bebancane kubangelwa ibuyanga obutholakala emzini lo owe-Epworth. Indikimba yalonyaka kulo mkhosi owe-Day of the African Child, okulilanga elinanzwa minyaka yonke mhlaka 16 ngomabasa, ibingethi Investing in Children and Youth for an Empowered Society and a Growing Economy in order to prevent conflict and crisis and protect all children's rights. Ungenwe iziphathamandla zikahulumende ezivele kungatsha ezehlukeneyo ezisebenzelana labantwana, inhlanganiso ezisebenzelana loZulu, inkokheli yase-Epworth Local Board, abantwana bezikolo labekade beze ukuzalibazisa uZulu ngendlela ezehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umanyano wamasonto emhlabeni jikelele owe World Council of Churches obulomhlangano kwele Norway sukhuthaze amasonto esiKristu ukuthi ahloniphe njalo alondoloze amalungelo abantwana. Umanyano lo wethule amazwi la ngemva kokwamukela ugwalo olulotshwe liqula lawo ngamanyathelo angathathwa ngamasonto ukuze amalungelo abantwana ahlonitshwe ngokugcweleyo. Umnumzana Masimba Kuchera, owe United Church of Christ in Zimbabwe, ngomunye wabakhulume emhlanganweni lo. Ukuchera uveze ukuthi abantwana abaningi emhlabeni jikelele kabasayi esontweni ngenxa yezehlakalo ezimbi ezenzakala emasontweni. siqhume ukuchera kwele Norway wachasisa okunengi.
Besibuye lapha thina ukuthi sikhulume ngendaba eyama child rights. So bengisenza i-presentation ngimelele i-World Council i-commission engiyo ngendaba le yama principles and tools for child friendly churches. Sizama ukuthi sicebise ama church ukuthi ahloniphe amalungelo abantwana.
Abezisonto ungathi bawephula njani amalungelo abantwana?
Sizakhumbula ukuthi kulendaba eziningi kakhulu ezabantu abensontweni, bangaba ngama-priest, bangaba ngabanye abahamba ensontweni, abadlwengula amankazana, abayephula ngendlela ezithiyathiyeneyo amalungelo abantwana. So sithi thina nxa sifuna ukuthi abantwana bethu kumbe bobhuti labo sisi bethu kumbe abana wethu babuye enkonzweni, kumele sibe le nkonzo sibili ezilobungane ebantwaneni. So yikho sisithi thina asibeni lama tools esingabalawo awekuthi abantwana baye befuna ukuthi bangene ku-Sunday school bahambe ema-church.
Wona amalungelo abantwana eZimbabwe ungathi aminjani?
Nxa sikhangela amalungelo abantwana ahlonitshwa ngendlela esingathi iyathabisa. Uzabona ukuthi abantwana bayachayiwa, abanye bangkhona bayalinyazwa kulokudlwengulwa okukhulu okwabantwana khathesi esikubalayo emaphepheni. So siyabe sifuna ukuthi i-violence enjengaleyo ebantwaneni iphele. So ngoku ba le document elinjengaleyo siyabe silethemba lokuthi abakhulu abesontweni ezingama members awe World Council of Churches bazathatha i document le bahambe lalo kuma church abo bakwanise ukuthi baqalise i program yokuthi zihloniphe lathi amalungelo abantwana ukuze abantwana bengabaleki ama church.
Umnumzana Masimba kuchera ngowe United Church of Christ in Zimbabwe sixoxela ekwele Norway. Esigabeni sethu esikhangela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lonkosazana Andile Mpofu. Umampofu uhlala eWashington State khonapha eMelika njalo usanda thola isicoco sokuba intombi enhle ukwedlula zonke intombi ezidabuka eZimbabwe esemizimbabwe USA. Umncintiswano lo uqutshelwe eCalifornia ngenyanga edluleyo. Uqala ngokuchasisa ukuthi wangena njani kulo mncintiswano.
Abantu bakhona abadinga abantu abafuna ukwenza umncintiswano lo. Bangkhola about 3 months before i-competition yakhona, ngibaxasa khona ukulungiselela khona. Kwakungekho lula ukwenza into le, kwakunzima sibili ngoba into yakhona kufunakala izimali, kufunakala ukuthi ube labantu abakuncedisayo. Kodwa ngaphongo uqhubeka phambili ngabambezela lami, ngafana lami ngiphumelela ukuthi ngikwanise ukuthi ngihambe eCalifornia lapho kwakulo mncintiswano wakhona. Kwakuwumncintiswano wakulamankazana angu-8. Basesifika ikhathi kodwa lapho babesifuza khona imibuzo. Mina bambuza umbuzo wokuthi nxa kukhona ongafuni ukukutshintsha ngeZimbabwe ikuyini. Nangaphendula ngisithi nxa kukhona engafuni ukukutshintsha ngeZimbabwe ngingaqalisa ngengqondo zabantu baseZimbabwe ukuthi sifike endaweni lapha esikwaziyo ukuthi asisobantu nje hamba through ama-challenges. Kodwa singabantu aba-more creative, abantu abangakwanisa ukutshintsha indlela esiphila ngayo eZimbabwe.
Ubona ngani yiwo umbuzo owakwenza wanqoba?
Ngoba nxa sikhanyela izigqoko, bakhona abanye abalezigqoko ezinhle kakhulu kedlule zami. Bakhona amankazana abahle kedlula mina. Abanye lokhu ababekufake khona i-makeup yabo, inywele zabo, mina inyele zami zifitshane, ngayingela weave. I-makeup yami ngangiyenze nje lami ngokuphangisa sengisele ukuthi lami ngithi ngacela omunye ukuthi angcedise nge-makeup ngoba mina i-makeup angikwanisi ukuziyenza.
Uvele wena uhlala ngapi lapha e-America njalo ubuye njani nini?
Mina lapha ngihlala Washington State. Ngabuye lapha ngo-2013 ngesikolo. Ngifunda khona lapha esikoleni esithi Green River College esikhona lapha eWashington State. Ngifunda i-business economics njalo ngizabe nge-major in finance.
Ubuya ngapha eMelika uvela eZimbabwe. Kunzima okunganani ukuthi uwejwayele ukuhlala lapha eMelika lomqando lokuya esikolo, inxenye lokuya le emsebenzini.
Iqiniso engathi mina ngabe ngaba la zingingakabuye lapha yikuthi ngabe ngazuza umuntu ongitshelayo ukuthi impilo yalapha ithiyene kakhulu lempilo yekhaya. Mina ngathi ngibuya lapha ngangicabangela ukuthi ngizabe ngizuza umakhelwane. Bathi sabona makhelwane ekuseni tshonile mama lithele njani. Abantu ngapha ngabantu ababhizi kakhulu. Omnye lo munye uvuke esenza into yakhe ehamba. Omnye lo munye uvuke esenza into yakhe ehamba. Uza ukuthi abantu abasakuthandi. Kanti hayi abantu laba gijimise zabo. Omnye lo munye ule zakhe la yazigijimisayo. Enye futhi into engathi ngifika lasengangayitshela ngayikudla kwalapha. Ukudla kwalapha kuthiyene lokudla kwasekhaya. Ngangizitshele la malusi ami endlini ngizithekela la matemba ami ngikhaya. Ngathi ngifika lapha ngangaboni noma itemba eliyi-1. Khona lona ulusu. Ngithi nxa sengilecabangile ngikulesinye isitolo lapha abathengisa khona izitolo zama-China kodwa kuthusi lwabo lapha luthiyene lolusu lwasekhaya.
Ekubhadaleleni indleko yezifundo wabuya nge-scholarship kumbe uyazibhadalela?
Ngathi ngibuya lapha ngancediswa ngaba ngomnye mamdala wami engihlala labo bancedisa ukuthi ngibuye lapha ngizofunda.
Wachiya abazali ekhaya?
Ngachiya abazali bekhaya. Ngizalwa losisi oyedwa othiwa ngubathile Mpofu. Laye ngamthiya ekhaya khona le laye beqedise zakhe izifundo labazali bami ngabachiya khona ekhaya.
Abazali bona bakhangelela ukuthi ungabe uyabathumela la uyisheleni?
Nxa ngabe ngikwanisile lami kodwa okuhle ukuthi ubaba laye uyasebenza. Kodwa kumnandi kakhulu nxa ngingakwanisa ukuthi lami ngikwanisa ukuthi ngibathumele. Into engiyikhangelela khona ukuthi lami nxa ngiqeda isikolo lami ngikwanisa ukuthi ngisebenze ngikwanisa ukuthi lami ngiyenze khona lokho abazali bami abangenzela khona ngikhule. Abazali bami sebafaka imali eningi kakhulu. Lami ngifisa ukuthi nxa lami sengikhulile ngizuze lami umsebenzi wami omuhle ngikwanisa ukuthi lami ngikwanisa ukuthi ngibathumezele labo imali labeze ukuthaba ukuthi hhayi sesafundisa sesaqeda mntwana sesebenza.
Lo nkosazana Andile Mpofu uMisa Zimbabwe USA yaqhubeka lengxoxo ngeviki ezayo. Okwamanje uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba lishona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Moses Mzila Ndlovu owayeyisiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga Gandhi.
Sizwa kuthiwa ungomunye walabo abathi lifuna ukusungula ibandla elitsha.
Kahle ngiqondise lumcabango othi kuthiwa sifuna ukusungula ibandla elitsha. Uhlelo lwethu lubalulekile baba Gandhi ngokuthi sithe mase sihlukane lomngisa lo uProfessor Welshman Ncube. Savumelana thina njengabantu abaphatheka kulolu daba ukuthi sikhethe phakathi kwento ezithize. Into esicabangayo ezinye zezicabanga esingazenza ngoba sizibona siselamandla okuphathisa kwezombangazo welizwe leli. Sakhangela ukuthi kambe singasebenzelana labanye yini amabandla la aphikisayo. Siyakucabanga lokhu asakuphuthi. Sakhangela ukuthi singajoyina abanye avele bekhona esibona ngazathi mhlawumbe aphikisa lokhu belohulumende lo. Esithathi ngokuthi sibumbe inhlanganiso yethu thina. Yikho nithi nasika sifiki kulesi sibanga sokukhetha ukuthi senzeni phakathi kwalezi zinto but sokuseduzane ukuthi sikhethe phakathi kwazo lezi zinto ezintathu. kathi kahle ngigcile kuleyi esithathwe ngiphayo ukuthi ma ukuthi siyadetha ukuthi sibumbe inhlanganiso. Sithi thina phezu kodubo lolo lukhona elizweni leli olufana nombuso omubi oyezama i-PF lomgqale nobusela obukhona elizweni lokubulala abantu okukhona, thina sizakwengezelela ngokujonga ikakhulu khonapha emathebeleland into ezenza abantu bemathebeleland baphathwe ingazathi kayisizobukhonzi zelizwe leli. Into yokuqala engifuna ukuthi ngibeke sobala yikuthi thina njengoluntu kusukela e-Victoria Falls kuze kuyefika eChikwalakwana ufike eplumtree uze uyefika eKwekwe ukuthi abantu balumango kasikaze sikuthathe njengabantu abanamasiko awo asegcekeni aziwayo ahlukileyo kunabanye. In other words, indaba ye-identity ne-protection yolimi lamalungelo ethu kulezo ndawo.
Manje pho nxa kuyukuthi kuyabunjwa inhlanganiso njengokutho kwakho, likhangelele ukuthi kuqale nini njalo kunxuswe obani?
Into yokuqala engifuna ukuthi ngizazise abantu bakithi ukuthi khona kukugaba abantu abahamba besiphumela singangake sabaqhatha ukuthi babe ngosomlomo bethu. Kusobala ukuthi kule nto abayisabayo sithi na hayi mayiyuyekelani ukwesaba. Lathi singabantu sifuna ukwenza esikufisayo.
Hayi, isikhathi iso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleni.
Ngiyabonga baba Gandhi ukuthi ungibhelele ithuba ukuthi ngichazise esingabasihlosile ukwenza ngenhlanganiso le nxa ukuthi siyavumba. Kodwa sizamele ukuthi sikhethe ukuthi siyekele kumbe sihambe siyejoyina abanye. Kuba bengichaza nje ukuthi phakathi kwezinto ezintathu esingabe siyazikhetha simele ukuthi sibe sivumelele sonke lalabo ezisebenza lapho.
Hayi, sibongile. Lo-ke bekungumnumzana Moses Mzila Ndlovu ebesixoxa la ekuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande lilala.
Nangu uJoseph Njanji esethulela impumela yemidlalo yeGauslaga Premier Soccer League edlalwe namuhla.
Intshantshu zanyekenye kusigaba seCastle Premier Soccer League iqembu leChikeneni litshayane lele wange umdlalo waze wafika emaphethelweni kungela qembeleni liseukulitshayela emambuleni emdlalweni obusenkundleni yeColliery namhla emini. Limpumela itsho ukuba kuza kuba nzima ukuba iqembu leChikeneni livikele isicoco salo njengoba lizithola lihlezi kwindawo yethoba munembili lile miklomelo elitshumi lane ngemva kwemidlalo elitshumi. Iqembu leChikeneni litshiwe ngemiklomelo elitshumi lambili liqembu elihlezi phezu kwengalane ele-Highlanders lona elidibana lalo ngempela viki yezayo. Emidlalweni yesigaba seSouthern Region Soccer League edlalwe namhla, iqembu leyamagagasi yilo eselikhokhela phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba iqembu leyindlovu yanyathela nge-1 kanya namhla emini emdlalweni obusenkundleni yeChinotimba eseVictoria Falls. Iqembu leyamagagasi lile miklomelo ngamashumi amabili lathoba munomunye ukuthi ngemva kwaloku le qembu leBantu Rovers elile miklomelo ngamashumi amabili lesikhombisa. Emdlalweni obusenkundleni eWhite City kobulawayo iqembu leBhoso 90 libe ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu leBulawayo Chiefs. Iqembu leBulawayo Chiefs yilo liqale ukuhlohla ngehlandla lakuqala elo mdlalo njalo lihlohlelwe nguRemington Masuku, wathi eleBhoso lilinganise ngehlandla lesibili elo mdlalo njalo lihlohle uMbekwa otshaywe nguThamsanqa Nqancube. Umeneja weqembu leBulawayo Chiefs uFarai Sibanda uthi abafana bakhe bayilahle ngokungahlohli kaningi ngehlandla lakuqala elo mdlalo lapho abakade bezibambe khona esidukwini.
First half ama-chances which we missed hayi bemaningi, and then sengikhangela futhi le ama-changes like ama-changes ethu ukuthi like abantu njengoba belimele, so ama-changes ukuthi every week we have to change someone, omunye abe se-recovery, then i-combination yangikhona ibanjani azani kanzima.
Iqembu leBulawayo Chiefs lile miklomelo elitshumi lathoba munomunye kodwa selidlale imidlalo eyithoba munembili kuphela ngoba like laphiwa isikhathi esokuba abadlali balo baphole ngemva kokuvelelwa ingozi yemoto besiyadlala eVictoria Falls. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Live Talk lamuhla sikhangela ukuvinjwa kwabantu ukuthi bathenge impahla egoqela ukudla kwamanye amazwe ngohulumende. Hayi ke kwanele okwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Salani ke ku-Live Talk.